Abafazi bahlangane ukuthi bevuselelane ngendaba zokuthi beyenza amabhizinisi, lokuthi laba abavele bekhona beyenza amabhizinisi bekwanise ukuthi beyenze ngendlela engcono, laba abangangenanga kumabhizinisi bethole ukuvuselela ukuthi labo bebone into abangayibamba-bamba beyenze.
Bakhona na abomama abaningi koBulawayo abakumsebenzi wokuba ngusomabhizinisi?
Yeah, omama baningi, amabhizinisi abo ayatshiyana-tshiyana, abanye bayenza ukuthengisa amakhoneli, but esikufunayo ukuthi maybe bonke omama bekwanise ukuthi beyenze ibhizinisi ngendlela engcono, bengacatshanga bebalekela maybe ama-city council, but sifuna ukuthi beyenze ngendlela eyabe ihlelekile.
Abomama laba badlala indima enjani ukusiza inotho koBulawayo?
Ngibona ingani bayadlala indawo enkulu ngoba batholakala beyenza into eziningi ezijeneyo kuma-market. Baningi kakhulu omama ababamba-bamba benza into eziningi. So I think bayanceda ukuthi labo i-economy kube le-something eyenzakalayo. Although bengaba lokusizakala bazakwanisa ukuthi ama-business ababezawayenza ibe kunceda i-economy in a better way, beyenza imali ezingcono, bengenisa imali ezingcono ngaso kulo sizo liyabe selukhona.
Kuliqiniso na ukuthi abesifazane abatsha abafisa ukuba osomabhizimusi bazabe bebhekane lethuba elikhulu lokuncisha imali lebhanga eyokuqala amabhizimusi?
Ye, khathesi njengoba ngiyode ngitsho ukuthi abaningi uyathola maybe umuntu uyabe yenza ibhizinisi yakhe thengisele ekhoneni ngala maphepha, kazwisisi maybe izinto ezingamnceda ukuthi ibhenki layo imncede, ngoba labo awuthi ibhenki inika umuntu imali yabe ifuna ukubona ukuthi into zakho zihlelekile, le business plan yini, uyarekhoda yini izinto zakho before bengakakwanisi ukuthi bephonge ukunika, ngoba labo babengafuni ukuthi bethathe
kule khasi lenu. Linabo abatsha abaningi abesifazane na abafisa ukuba ngosomabhizimusi abalandelayo?
Yeah, baningi kakhulu abantu abakhanya befuna ukuthi befunde amabhizinisi, ngoba abanye abaqeda isikolo maybe abangakatholi imisebenzi, abasadingi imisebenzi kulokuthi umuntu ebehlezi sababona ukuthi hhayi nesikhathi sadinga imisebenzi ngiyakwanisa ukuthi into engiyenza something.